Kunoku kuthi sokwenzeke emazwe namanengi wonalawo esiwabalayo nje kusiya kancane laseZimbabwe, Gabon, kwenza kujwayeleke nje kungani into elungileyo okungayisikho into enhle yabifunwa ngabantu. Abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenzeka ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisiyo, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo ukuthi benze njalo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubuse Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela okuthiwa nantiyana selibambile linto lihamba nayo phela. Akusathandabuzeka ukuthi likule ngqubekela phambili. Abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese sibubona lobo bamasosha sokungani sokuzibuyisela futhi emuva. Sesingani sesibuyela empini, impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhithwa umongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxele upersonal singadla umuntu, sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwe elinye igama, kodwa kwabaye kungenela kwebutho. Ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa iradio ithathwe yilabo abayenza ikhunje ngoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu labo abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini. Kuyenza ukuthi abantu ababe befisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Afrika sebehlala besesaba ngoba besithi akunakuhlaliseka. So yikubuyisela i-Afrika emuva ukuthi hlale kulokuphithizela lezi phithiphithi esezenzakala zilethwa ngamabutho okumele ukuthi avikele ilizwe, hayi ukuthi avukele ilizwe. Bengisise khona bekuqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho, sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-military junta lihlangane lomongameli u-Idi Mnangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sikaMuyi uMgabe ikuthi mbona ngani wasuka wakhohlwa yena uMuyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe. Ukuze athathe amandla wathathile indaba ningi sithole, kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khona ukuthi kuyavumakala khonokho. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyukuthi sebexabene bona bobabili, yikho lapho kungaba khona le thuba lokuthi sokungenzeka ukuthi ibutho njengoba belake lakwenza likwenze futhi. Ithi hayi wena lawu siyenza into eyenziwa uMgabe, into efana naleyo sesikukhupha-ke emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekeni e-Afrika kule ningizimu yawo?
Sokuye kwaba lokukhuluma kokuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So ngibona ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqalisa ikhuu izosapotwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Ilizwe leZimbabwe lase lihluphile kakhulu. So bakhona bayithengise phela ukuthi hayi indaba leyo isihlupha njalo thina senzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa bevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwa omunye la msasa mhlawumbe kube sebesukela mina. Of course ungabheka e-South Africa mboni ngani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kulaloku kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali, bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.